i-27% iveza sobala ukuthi abantwana abanengi bayabe befeyile, ngoba lokho kusitsho ukuthi phakathi kwabantwana abalikhulu kupase kuphela abalithumi lasikhombisa 27 phakathi kwe-100. Lokhu kuveza sobala ukuthi impumela yangkhona kayinhlanga. Then nxa sesigqila kuma-Tableland uzafumana ukuthi isigaba kumbe izigaba zeMatabeleland sezihle zisemsileni izikhathi zonke eminyaka yonke nxa sokubuya kumpumela ikakhulu eye O-level. Lokhu kubangelwa yizinto eziningi kakhulu ezasukela nxa singazilonda mhla sithatha ilizwe ngo-1980. Uzafumana ukuthi kusukela ngo-1980 ngama-80s ikhulumende wayegxile kakhulu ekuthini athuthukise ezemfundo, athuthukise ezempilakahle. Yikho ukhulumende ayegxile khona kakhulu esakha izikolo kweziyindawo. Kodwa uzafumana ukuthi izigaba zeMatabeleland izikolo kazange zakhiwa. Ufuza nazelela ukuthi abantwana abanengi bahamba imimango emide siya esikolo okwenza ukuthi bafeyile.
Kwenziweni pho Ndlovu?
Kuqakathekile ukuthi ukhulumende avume iqinisa, ananzelele ukuthi i-development in terms of i-social service provision ukuthuthukisa izikolo akuzange kwafana kuzigaba zeZimbabwe kusukela ngo-1980 ngendaba eziningi esingazibala ezigoqela ukuthi ngaleso sikhathi wayelithi uhulumende wayesakha izikolo kweziyindawo. Uzafumana ukuthi iMatabeleland yayiphakathi kwengxaki zabogugurawundi, izikolo zitshiswa, abantwana bevinjelwa ukuthi baye ezikolo, konke lakhona okuyalo. So uhulumende kuyadingakala ukuthi akunanzelele ukuthi azame ukuqondisa okwasilelayo ekuthini iMatabeleland idevelop. Okunye okuqakathekileyo ukuthi ananzelele njalo ahloniphe imibono yabantu beMatabeleland nxa bekhuluma bekubeka sobala ukuthi bacela ababalisi abazafundisa abantwababo ngolimi abalizwisisayo. Ngokubana ngaziye ngaphi ngaphi uzafumana ukuthi umntwana ufunda ngcono ngolimi lukanina, i-mother language. Abantu bamaThebeleland baklie basobala ukuthi okunye okwenza abantwababo befeyile ngaphandle kwalokho engulandisileyo yindaba yokuthi abantwababo bafundiswa ngabantu abangaziyo abangayenelisiyo ukukhuluma ulimi lwabo, yibo abagcweleyo ezikolo.